Into enkulti ikulume namhla is what we call to set records straight. Mina angina problem lokuqotshwa, but into yokuqala ukuthi ama journalists bona laba be studio 7 labanye bayakwazi ukuthi okwenzakala mhla ka 25 September se declare ukuthi inek ekhokhelwa umkhondisimo ayisasebenzi. That's how umthetho we law of precedence osebenza ngawo. So we dismissed with the contract to serve ukusebenza kukababa umkhondisi moyo ubhuti wami engimthandayo kakhulu. Kodwa into ekhona ngeyokuthi i-reacted esithi ye uzaqotha umdenda lo mfulongayo. Ongu abantu abachuzwe ngabantu ukuthi bekhokhele indlela eyiyo esemthethweni e-constitution ukuthi siye ku-Congress. So hayi siyamamukela ngencwadi zakhe, but into elingayenza to benefit abantu bemasekeleni ndiyukuthi limbuze ukuthi lokho abhala khona kuyani ukuthi umdenda lo mfulongakhe labanye bantu obaqotha yikuyini akuvunayo, akula nto ayivunayo. Is struggling, is doing everything at his own disposal, nepotism, acrimony, bureaucracy ukuthi ezame ukuthi ezimisemise, but abantu bayala bathi bafuna i-Congress, bafuna into ezile-transparency. Umkhondisi uhambe for more than 9 years, waqotsha u-vice president ngo-2018-19. Kala vice president, kala treasurer, is the treasurer, is the vice president and president. So abantu bathi no, we can't groom our dictators within our formation. So ikhesi kumeleyo thina siyamcela ngothando ukuthi ahloniphe abantu bamasebenzi, angasebenzisi ibizo lokuthi mphakazi Republic Party, ebiza ibizo lesilo, ibizo labadala, ibizo lenkosi yethu uMzilikazi eyangenelwa ngubaba uLobhengula, inkosi yayichabalalayo yanyamalala through izimpi elizaziyo elibizwa ukuthi mthwakazi, sizolidifenda ngezonke indlela.
Manje lithi kwenziweni? Lizahlalisana phansi yini likhomisane umlotha, kumbe vele sokuzaba lamaqembu amabili ebandla lemthwakazi Republic Party?
Into ekhona ngeyokuthi ubaba uMkhondisi asosita semathebeleleni ngumunye wethu, kodwa into esiyalayo ibungilimbanda nxa ungumunye wethu asifuni, sifuna ukuthi abantu bekhululeke ngokuphangisa. I-direction esizayithatha izaphuma ku-Congress. Congress ikhona next year after abantu labana ababotshwa abasejele sebephumile, then we are going to have a collective decision. Asoze siyenze i-decision isifumo abanye besesejele. Sifuna ukuthi bephume first, bangaphuma then we go sisiyayenza ama-decisions wonke esilawo. So okwakhathesi ngithi hhayi siyabonga kakhulu, kodwa uMkhondisi angadeleli isizwe, isizwe siyamthanda, kabuye ku-Congress eqedelane nabantu. Ezwa lokhu okucacacake cacamanga lokhu akusoze kumsize, ngoba abantu bazampoint and abantu iqiniso bayalazi. He must respect the little legacy that is now left with, otherwise if he is prepared to deplete it and completely destroy it, abantu bazadestroy ngoba kusela into enganiseke kuye. Cela ehloniphe isizwe ubungilimbana abasoze bumsize, babuye ku-Congress eyo-elekthwa ngabantu. Engayelekthwa ngabantu eyamukele yi-demokrasi yankhona. Ubusela buyatholakala, kodwa buya ebantwini. Abantwini abantu basakufuna idingi yakufuna, inkhaya yakufuna, i-plumtree yakufuna, itholoji yakufuna, baby bridge yakufuna, kodwa ubungilimbani mayinali kuyobuchiya ngale eyobuchiya ezanini.